Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linali vuka njani izilukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 Mpandula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwengezelelwa kwemigoqo ye lockdown ngamanye amaviki amabili kusolwe ngabanye.
Hayi bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke ulevel 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lama business akwazi ukusebenza.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu emizini yabo endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe lokupha amaChina ezinye zalezi ndawo.
Badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani yizizathu ezilomsonto.
Inhlanganiso yeChristian Alliance iphathisa izakhamizi zeGwanda ukuphuma lamacebo okuzivikela ebugebengeni osebubhahile bubangelwa ngojekeja.
Abantu bayananzelela kakhulu singakhangela yena uPresident Mnangagwa. Usethe izinduna zibe yizo ezikhangela indaba yeground. Izinduna zingeke zasebenza zodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwemigoqo ye-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kusolwe ngabanye abathi ukwehla kwamanani ababanjwa igciwane le-coronavirus kutshengisa ukuba uZulu sokumele avunyelwe ukuphila njengensukwini lanxa eyabe elimuka igciwane leli ngokulandela inkuthazo yabezempilakahle. Kodwa uhulumende uthe ilizwe lizaqhubeka likusibanga sesibili u-level 2 wokuvalwa kwelizwe kuze kwedlule amanye njalo amaviki amabili lapho azazisa khona ukuthi lizehliswa na izinga leziqondiso lezi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus i-Citizens COVID Monitoring Mechanism umnumzana Efidlela Ncube.
Hayi bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke ulevel 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lama business akwazi ukusebenza akusadingakali nxa ukhangela amanani abantu ukuthi kube kuvalwe ngci ngalendlela ovalwe ngayo. Ngiyazi yebo uhulumende uyesaba ipolitiki, uyesaba ukuthi ama political parties abahlangane bebanengi, uyesaba ipolitiki vele, yingakho usesebenza i COVID 19 ukuba avimbe abantu. Kubonakala sengathi sekunjalo ukuthi kuvinjwe abantu. Nxa ungakufaka kube indlela ezimbili, kube lokuthi umhlangano indoors lo mhlangano ngaphandle, abantu e-stadium bangahlangana bengu 10,000 bangathelelani i-COVID-19 ngokuba sikhulu. Kumele kube lenani labantu outdoors lokuthi i-venue yiphi ebazayisebenzisa abantu. Nxa inkulu i-venue layo futhi inani labantu abazahlangana khona babe banengi okwedlula kwezinda, ukufaka i-100 kuthi abantu abadluli lapho abahlanganayo, hayi lokho sekuyikuvimbela abepolitiki ukuthi bangahlangana, akuseyikho ukulwisa i-COVID-19.
Nxa sikhangele amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lezinsuku lababulawa i-COVID-19, ungatsho yini ukuthi kuhamba kusiba ngcono okokuthi iziqondiso lezi ezikhona sekuzamele zikhitshwe zonke na, kumbe kumele kuqhubeke kunje?
Hayi, akungafanele ukuthi kususwe zonke izinto ezivimbela i-COVID-19. Hayi, isesekhona. Nxa isesekhona i-COVID-19 noma kungaphe emhlabeni, iyabe isesekhona laseZimbabwe. Ngakho-ke kungakhathalekile ukuthi kufa umuntu oyedwa ngelanga, baningi, umningi umuntu oyedwa, akula muntu ofanele afe. Akufanelanga kube lo muntu osesibhedlela, akufanelanga kube lo muntu ogulayo nge-COVID-19. Ngakho-ke kumele ukuzivikela kuqhubeke, siqhubeke si-sanitizer, siqhubeke silokhe sigeza izandla, siqhubeke silokhe senzi-social distancing, siqhubeke lokhe ezinye izinto ezihlanganisa abantu abaningi kakhulu endaweni evimbelekileyo eminyeneyo, kuqhubeke kuvinjelwa ukwenza kalokho kumbe babe balutshwana abantu. Kodwa kungaze kwavalwa ngci ukuze ngoba kubulala ama business kubalala ukubulala ukuphila kwenza abantu bangakwazi ukuziphilisa bengakwazi ukondla abantu ababa bengakwazi ukukhulisa ama business abo kanti ke njoba ngisisho inani lokuhlangana ngaphandle lenani lokuhlangana phakathi kumele kuhlukaniswe elangaphakathi ningaba lincane kodwa ngaphandle egcekeni lezi stadium abantu bakwazi ukuhlangana bebanengi kula laba abahlangana phakathi
umnumzana efidlela ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-citizens covid monitoring mechanism ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwobulawayo Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe lokunikeza ezinye zalezindawo kumaChina. Lezi nhlanganiso zikhuthaze uhulumende ukuthi alandele umthetho womanyano wamazwe omhlaba United Nations ngendlela yokwenqabela ukwephula amalungelo abantu. Inhlanganiso lezi bezivela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezibalisa iManicaland, Binga, Beitbridge, Wange, Lupane, Mutoko, Mondoro, Chipinge, leMasuingo. Umnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ebikulo umbuthano uthi bathumele umbiko ofanayo kunhlanganiso yeHuman Rights Commission, National Peace and Reconciliation Committee neGender Commission of Zimbabwe ukwenzela ukuthi zingenele kulolu daba. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Sokuyizizukulwane lezizukulwane behlezi lapho yilo ikhaya labo yiwe indawo yabo yomdeni lamasiko abo abayaziyo indawo lapho impilo yabo ehlezi khona amathuna boyisemkhulu labo khokho babo akhona indawo yenkaba yabo ngikho lapha badudulwa khona badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani izizathu ezilomsoco yebo ake Binga siyazwisisa ngoba bengahlala amanzi azabakhukhula kumele basuke baye kwenye indawo kodwa kulabanye abe Binga abe Patoka lapho kuqalwa khona idolobha elitsha indaba kungaphiwanga enye indawo engahlala ngabantu kuze kuphiwe leyo siyekhangela njalo futhi indaba yewange lapho abantu abazukhanya bezadudulwa khona imining sithi haw shiwa ngathi coal igcwele kangaka ewange indaba bengaphiwa ngenye laba bamayinawo lapho ungahlalanga khona abanye kunjalo laswe Beitbridge lapho abantu abasuswa khona ngenxa yeplantation efakwa yama citrus fruits how kungani kungadingwa ngumganga mnengi ama plasma mnengi kuleli lizwe nxa abantu besuka yebo kungathiwa bazakhela izindlu kodwa ngubani ozaba bisela amasiko lemikhuba yabo abese beyakhile beyenzile besekela izimpilo zabo ngalapho abahleli khona ngakho zakwenza lokho ngoba ungakhangela zonke indawo abantu bayakhala ngokuthi bebengatshelwanga ngesikhathi ukuthi bayasuka njalo lapho kuthiwa ngabaye khona ngakukafakwa ama services ayeneleyo ukuze bayefika kiyo
ungasichazisela njalo ngamafichane elifuna ukuthi ngabe kuyenziwa izikhalazo zenu
thina njengezinhlanganiso sithe sihlangene ngoba besizinhlanganiso ezingu 13 sivumelene ukuthi kumele uhulumende awalandele wena lawo ma guidelines abekwe inhlangano laye ayimember yawo ngonxa yokuthi ayabekwa yi-UN laye uhulumende wethu wayephatheke kukubekeni lokho ngakulandele khonoko njalo futhi sithi uhulumende wethu nxa edudula abantu akube khona esingathi yiwenza komthetho i-justice i-compensation eqondileyo njalo futhi kuqale kufakwa ama-services abantu babuzwe kukhulunywe labo baye ibona indawo abazafakwa khona bathi ukuthi bathini ngayo bavumelane ukuze kube lento futhi yesivumelwano njalo futhi ekunye sikucela kuhulumende ukuthi ekunye ukududulwa akumelanga vele kube khona angakwenzi okumela kwenze ukuthi akhangele ukuthi lozo investor engahlala njani aphile njani lezakhamizi ezikhona apho ayenze njani ibusiness yakhe leza kamizi ezikhonapho ngizakwisibonelo njengomuntu ebebuya ezolima engaphila njani leza kamizi alime nazo zikhona kulokuthi azidudule akube khona iqula elikhangela ukududulwa kwabantu uhulumende kungabi nguye lenkampani uma edudulayo kuphela akubizwe ama commissions ama independent commissions lezinhlanganiso labamabandla babe khona abantu baphiwe counseling abantu baboniswe bafundiswe abantu amalungelo abo ahlonitshe ekwenzeni ukududulwa lokho ngoba lokhu kududula lakho kwesisikhathi kuyabe kuncedisa intuthuko yesigaba kodwa nxa sokwenziwe ngendlela engayisiyo sokuphambanisa abantu lamalungelo abo.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance iphathise izakhamizi zeGwanda ukuphuma lamacebo okuzivikela ebugebengeni osebubhahile kulumango ubangelwa ngojegeja. Lokhu kuphuma emhlanganweni oqutshelwe emzini weSpitskop eGwanda izolo ngoba bekulilanga lokunanza ukuthula ele International Day of Peace. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance umfundisi uSenis Banda saqala ngokumbuza ukuthi umhlangano uhambe njani.
Umhlangano okuthokozelela njalo lokuphakamisa ilanga lokuthula uhambe kuhle ebesihlangana khona le local peace committee eGwanda eSpitskop njalo ke sihlangane lamapolisa abasebenzelana labo sahlangana lezakhamizi le council labaphathe iCouncil eGwanda kube isikhathi esihle sikhangele ilanga lokuthula elanamhlanje njalo ke besikhangele thina ukuthi leli langa nxa silikhangele into ekhanya siqakathekile ukuqiniswa njalo lokusebenza kwama local peace committees ukusebenza kokwesakhiwo zokuhlanganelana kwabantu abamabandla abamapolisa abamachurch abama council abama residents behlangana besithi sifuna ukwenza sifuna ukwakha sihlanganele ukucabanga ukuthi kambe singakha kanjani ukuthula njalo sinanzelela ukuthi izinto ezihlupha abantu kumele zilungiswe khona phana at a local level yikho kuncedayo kakhulu
kudaba lokuletha ukuthula esigabeni kuyini okukhulonyiweyo njalo ngasitshela ngamafitshane ukuthi zona izakhamizi bezivele zikhala ngani kulumango
izakhamizi lezi zazikhala ngokuthi eSpitskop lapha eGwanda ngenxa yokuthi kulabantu abanenge abagebhi golide ababuya ke kuleli lokichi bese kulobudlwa ngudla ngobunengi kakhulu omama bebebanjwa abantwana abavela esikole abanye bebanjwa abantu bebengenelwe ezindlini njalo kulokugamulana ngamabhemba abanye abantu besifa abanye besiye ezibhedlela ngakho udubo belikhona ukuthi amapolisa abengekho akula police station kumbe base kuleyo ndawo ngakho kwaxoxiswana le council kwaxoxiswana lamapolisa kwagcina kusiba lesinqumo ukuthi kayibe khona ipolice base ilanga lanamuhla bekuthokozelela ukuthi sokatholakala umhlabathi sokatholakala indawo njalo sokulungiselela ukuthi kwakhiwe kuyevula leyo police base ngakho bekuyi commemoration enkulu kakhulu abantu be local peace committee eGwanda siyabona ukuthi basebenzile ngoba besipoliseni bebekhona bekukhona be council o mayor bekukhona ama councillors bekukhona njalo town clerk bekukhona njalo abameli uhulumende be minister of health ngakho kwananzelele ukuthi ukuba khona kwe police station lokhana okube isimpumelo ekukhankasa kwe local peace committee kuzanceda ke ukuthi kudede lokhu kutshaya kwabantu ukudla udla ngobe sebukhona ngakho siyathokoza ukuthi ngelanga leli le thokozelela international day of peace ama local peace committees njengale eGwanda ibe lempumelo esegcekene njalo sinanzelela ukuthi abantu bayananzelela kakhulu singakhangela yena upresident Mnangagwa usethe izinduna zibe yizo ezikhangela indaba yeground izinduna zingeke zasebenza zizodwa kusho ukuthi zizabe zisebenza lawo nala ama local peace committee abanjalo iwashdog abanjalo ayabethiba njalo alezinto avela zikhuluma ukuthi nxa kuthiwa udaba leground liyalungiswa asikhangeleni lokhu lalokhu lalokhuyana njalo siyabona ukuthi baza kusebenza ke lezinduna zabo kube yipart of ukuthi ukuthi ama local or indigenous ways of ukulungisa indaba ze peace and lokulungisa ama conflicts ethu alungiseka lula at a very local level, and local peace iqhakathekile. Njalo ke sinanzelele ukuthi ama local peace committee la abesebenza at provincial level asebenza le national peace and reconciliation commission. So sithokozele ukuthi kule mpumelelo ezinhle ebekhona namhlanje.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo.
Ukwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abembi begolide abathathu bawele egodini elilamanzi ngemva kokuba ilele kade bemi phezu kwalo lephukile. Kucatshangelwa ukuthi bengaba bebhubhile. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umholi wamapholisa esigabeni seMashonaland West uCommissioner Connelly Dube izolo ubotshiwe ngamapholisa ogatsha lweZEC ngoba ubevimba ukucutshungulwa kwabanye bakhe abetheswa icala lokufumbathiswa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani lonke basakazi bethu abaka Studio 7 elisisakazela inhlelo ezinhle, inhlelo ezifundisayo, inhlelo ezibonisayo, inhlelo ezivula ingqondo esikubona. Ngibe sembingelela labalaleli bethu bonke nje, labacebisi bethu abalaleli abahlala siba khona enhlelweni labo bekhuluma imbono yabo eminye ingencedisayo ekuboneni. Umbuzo wami ebengicela ukuthi ngiwubuze yilo othi wona ubaba uMagalela Mafa okhulume samzwa esichazela ngomqondisi okuyikho yena akuthandayo kumbe akufunayo yena esekhulile. Ukuthini abebuyela esidla ethola izimali kumbe akuphendlayo ukuthi abancane labo abantu bakhe abahambise isikolo babe yibo asebemphathisa. Ngoba lokhu okukhulunywa ngumqondisi ukhuluma ngokuthi abantwana besindebeleni labo abake bebe emsebenzini, kanti vele nxa ukhangela indawo zonke khona lapha emathebelelendi uzuthi uyakhangela utholanise sekungani kumbe ukwesigaba selizwe ngendimi eziyabe zikhulunywa kubangelwa kuyini. Khona kulabantu abakhona apho sibale ngifanise njenge plum tree lapha engikhona ukuthi nxa ukhangele khona lapha kufanele ukuthi khonapha elokitshini lapha endihlala khona kufanele ukuthi uzwe isikhalanga, kodwa uzatholanisa ukuthi uzezwa ezinye indimi ezivele zingayisizo. Zibangelwa kuyini khonokho kumbe kubangelwa kuyini kibo, kuyinto enhle yini kumbe bakulungisa njani indlela yabo ukuthi beze beyilungise. Nxa kuyikuthi umqondisi esethe wakubona indlela eyiyo engakhulula abantu besigaba ukuthi labo beke beziswe besendaweni yabo, okuyikho okuvele okulwiswayo kuyini ngaphandle kokuthi laba abakulwisayo bevele bezifunela ukuthi bezisuthele bona? Ngoba injongo kamqondisi iclear iyezwakala, kungakhathalekile kubo bona laba abakhangela ukuthi esakuzama kwasuka kwathi kwasuka kwathi akuhambelani lokhu kamakhukhe kona lokhu. Ngiyabonga.
Ngicela ukubonga kuStudio 7. Ngicela ukubonga kuStudio 7 ngomlilo okhuluma lapha eJohannesburg. Ngicela ukuthi sibonge laphana ku-MRP sibonge laphana eNarazit umsebenzi abawenze kuhle, umsebenzi abawenzilele, umsebenzi kahle, umsebenzi omuhle makomrade. Siyabonga, siyabonga, siyabonga sibili. Kumele baphume abangasibo bakamthwakazi, lathi sithole imisebenzi, sithole imisebenzi, siyayifuna imisebenzi sibili, lathi siyahlupheka. Kanti kuyaze kube nene, kuyaze kube nene. Sibonge lapho kubasakaze kwestudio 7. Ngibonge ngiwumlilo lami, ngiyazicelela nje ngathi lingayidlali i-audio yami. Hawu, kuyaze kube nene, sihlupheka kuze kufike enye 40 years, ukuthi kumele sihlale 84 years singasebenzi. Hawu, sikange sabulala abane, thina sabulala abane kodwa kulo mhlaba, sabulala abane. UNkulunkulu ngowethu sonke, akaphuzi tshwala. Ngeke uhlangane naye edakiwe esitaradeni, kodwa ngelinye ilanga ngowethu sonke, lathi uzasikhululo phezulu sibonge.
Salibonani botungameli Nkomo labo Gibbs Dube. Angazi kumbe izobalwa i-audio yami, angazi kumbe liyawavula wonke athunyelwa ngabantu kumbe liyaselekta kuphela. Bengithi imali ingabala le audio noma ingafundwanga emsakazweni noma ifundiwe, kodwa ngilombuzo ke ngomthwakazi. Umthwakazi ukuthi i-political party kumbe i-group yakomthwakazi abafuna ukuquma iZimbabwe bezimele bengumthwakazi kumbe i-political party. Nxa kuyi-political party, nxa imthwakazi ingathatha umbuso izowayenza namashona, izowathiya phandle kumbe bazoquma ilizwe bebathiye phandle kumbe bazoyenza kanjani. Okunye futhi engikubuzayo ukuthi nxa bengathatha umthwakazi, umthwakazi ungathatha wonke imathebhelelendi kube ngama MPs kumbe ama councillors awomthwakazi, kodwa behlulekile ukuthatha ilizwe, u-president wemthwakazi ehlulekile ukuthatha ilizwe, bazoyenza kanjani? Bazobala yiphi agenda ukuthi mbe bazophuma ilizwe ngakho khona lokhu ukuthi bazothatha ama MPs ama councillors emthwakazi mbe bazoyenza kanjani? Besichazisele ukuthi uhlelo lwabo kade ngalokhu kuquma ilizwe kumbe i-political party. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani Studio 7. Njani, njani basakazi bodumo? Hayi, mina ngingumqondisi Ntemandi suka kule Nkayi. Ngithi ngithanda ukukhomenta nami nje ngifake umbono wami la ku-Studio 7, mhlawumbe ngavakala nambono wami. Eyi, kunala abantu abakhomenta begxeka mhlawumbe emthwakazi, abantu bezana, abantu be-MDC. Abantu be-MDC akunanto abangasenzela yona, abantu bezana akunanto abangasenzela yona. Yathi umuntu ethi ephetha kutshela ukuthi i-bygone is to bygone is a bygone, uyabesho ukuthini lo muntu? Yena ebe esazi ukuthi izandla zakhe zingcolile, kusho ukuthini lo muntu? Uphinde wena umthathe umenze umuntu ongawukhokhela, ukhokhela ngaliphi lo muntu engakuthandi? Uma umuntu ezokubiza ukuthi wena ulihu, ube sewuzitshela ukuthi lo muntu uzomvotela umfake embusweni, ucabanga ukuthi lo muntu yini into angakwenzela yona? Ubuye abantu be-MDC omagalela mafa laba bakhuluma nje kanje kunje, kuningi nje into abazenzile. Nakho umakhuphe wacishe wavela endlini shiso, kodwa uzomunye umuntu esithi yena ulandeli MDC Alliance. Cabanga lowo muntu uzakuthanda, uthanda ngaliphi lowo muntu? Khona vele ngeyiphi iphathi oyibona iphathi naba-vice president abayi-3 ku-leadership yabo nje ku-presidency, ibe nabantu abayi-4 abaphethe. Then kolu hlangothi lwakithi uthole ukuthi kunomuntu oyi-1, yena ungunamba bani kwabo ba-vice president? Then wale usithi lowo muntu yakuthanda, ukuthanda ngaliphi? Yini into engakwenzela yona? Ayikho. So abantu bakithi mabavula amehlo bahlakanipha, abahlakanipha abantu bakuthi baye kukulala, baye kusetshenziswa, basetshenziswa nje abantu bakuthi kungenanto abazoyithola. Buka manje uBulawayo ukuphuza amanzi angcolile, wesiwe nje yodwa yonke le ndawo. Yini enza bengalungisi? Ngoba banandaba nabantu bakuthi, kuthiwa vele mabahle. Sibele ngoba i-green record even noma ugabesithi abantu bakuthi abafundanga. So lowo muntu othi abantu bakuthi abafundanga, ucabanga ukuthi elo bandla yini into ezokwenzela yona? Ogawule laba babhizi bakhamisile bahamba bekhuluma udodi njengabantu bakuthi, yini into abayitholayo? Bona bayadla basuthi abantu bakuthi bayalamba. Bona othuma abo zinkokheli bani ezingakwazi ukulwela abantu bakubo? Khona mbuzo bani abake bawethule ephalamende ngendaba yegugurawundi? Ngaphandle kokubana nje baye begxeka besithi abantu bakuthi bathule balalele lo dodi, o Richard Moyo nawa kuthi abantu bakuthi kodwa ababhizi bamba bathathela abantu bakuthi ama class yothi inkokheli inkokheli bani engudodi kanjalo ngoba ngudodi le inkokheli bani njalo engakwazi ukulwela abantu bakuyo bakubo ibhizi bamba bathathela abantu bakuwo ama class kodwa ithi inkokheli imele labo bantu ubheka umgwaqo osuka nje enkabi ubulawayo enkayiro uthi ubole kanjani osithembile nyani ube yi-MP phayana kula ngisho negama eliyi-one wakwalikhuluma ngomgwaqo loya kodwa uthi ngumuntu olwela abantu bakuthi ubalwela ngaliphi abantu bakuthi umgwaqo ubolile unje khona vele yena uzalwa kuphi nalo sithembile angiqondi nokuba nozalwa enkayi ngoba inkayi ngendlela eyiyona kodwa uthi ngummeli wenkayi ngeyiphi i-development aseke wayizisa enkayi abantu bakithi abayibonayo ukuthi kune-development eyenzekayo enkayi abantu bakuthi abavuka abahlakanipha abantu bakuthi bayeke ukulalela nododile wabo wabezanile MTC udodile
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli wakwele Zambia uMnumzana Hakainde Hichilema wamukele ngokuthaba umbiko kamongameli Joe Biden awethulele umbuthano we-United Nations General Assembly izolo. UBiden uncome abasakhulayo bakwele Zambia ngokuvota ngobuningi, wathi lokhu kutshengisa ukuthi abasakhulayo balawo amandla okuzisusa ebunzimeni ngokuvota. UHichilema eloba enkundleni yeTwitter uthe amazwi kaBiden ayajabulisa kakhulu ngalesi sikhathi ngoba ilizwe lakhe lidinga ubungane lamazwe awentshonalanga ukuvuselela umnotho welizwe obusuchaphaziwe ikungethembeki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni.
Ye baba Gande, mina mbona ngathi sibili into le eZambia ibe into ephose sibili kungathi ngabe ama-Afrika wonke ayayakopa khona phana eZambia. Into eZambia yenzakale kuhle kakhulu ukuthi kusukela one ukampeyina kwakhona besalungiselela ukhetho, two ukuvikelwa kwalo ukhetho lokhona, three ukuthi umongameli lo obekhona ehle esihlalweni la. Siyambonga kakhulu, mnambona ngathi wenze kuhle kakhulu uLungu ukuthi khona avume ukwehlulwa ukuthi hayi abantu sebekhulumile. Nxa abantu sebekhulumile yikho lokho kukhulunywe ngabantu. Into eZambia iyancomeka sibili kakhulu engethemba ukuthi sikhangelela ukuthi khonokhu akuthoyo uBiden kuguquke kube luncedo olungayafinyelela ebantwini beZambia. Thina singathokoza kakhulu ukubona ilizwe elingumakhelwana liphumelela lisiya phambili ngenxa yokwenza kuhle okuncomekayo emhlabeni. Kuyafanela sibili ukuthi amazwe wonke ngabe ayafunda khona phana isenzakalo lesi esenzakele eZambia. Siyasiphakamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Kuyadanisa kwesisikhathi ukubona ubukhokheli obuhlala bungatshintshi, hlala lokho kunjalo, kuloke kubhodiswana kungaphuma uJoni kungena uSemu, kuphuma uSemu kungena uJoni, kungaphuma uJoni kungena uJames, uphuma uJames. Hayi, uyazi kuyadinisa kabi baba Gandhi khonoko. Kuyathokoza ukubona ama-president etshintshana, omnye laye akayeplazini lakha ehlala abukela inkomo zakhe.
UMnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukwengezelelwa kwemigoqo ye-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kusolwa ngabanye. inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.